Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
amabutho eZimbabwe esibonakala esingenela indaba zepolitiki, sibona bekungamelanga bakwenze lokho, into edalisayo kakhulu njalo ebuhlungu kakhulu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele abantu bethakazelele okwenziwa libutho leZimbabwe.
Afrika phose wonke nje amazwe weAfrika abatsha ababuthakazeleli, yikho uthola ukuthi amabandla aphikisayo amaningi ajayele ukuthi khona kwande abantu abatsha.
Inhlanganiso ye-Afrobarometer iveza ukuba abatsha bafuna uhulumende okhululekileyo, loba bevumelana ukuthi ibutho kumele lihluthune umbuso uma kulohulumende oncindezela abantu. Umhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende abakumazwe akumanyano we-SADC usunguliwe lamhla eHarare, lapho kucujungulwe inhlelo zokuphathisana ekuthuthukiseni ezomnotho lezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uncome kakhulu abebutho ngesikhathi kuthakazelelwa usuku lwabo lwe Defense Forces Day eHarare. Uthe ibutho lizama ngamandla wonke ukuvikela abantu elizweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa uthe kunengi okwenziwa libutho leZimbabwe eCholocho, Nyanga, lezinye izigaba okumele kuqakathekiswe nguZulu.
I once again congratulate the officers, men and women of the Zimbabwe Defense Forces for a
ngithanda ukuthi amhlophe kwabebutho lethu, omama nabobaba, ngokwenelisa ukugcina ilizwe lethu, abantu balo lenotho yalo.
Ekhuluma embuthanweni lo, umphathi ntambo kahulumende obona ngezintuthuko yamabhizimusi, unkosikazi Sithembiso Nyoni, uthe baningi abesifazane abangena kubutho kulezi nsuku.
Umsebenzi emangalisayo. Kulabanye ababamba sebelimbhobho baba ngamakhomanda, kodwa kulabanye abenza umsebenzi wokuthi yibo ababe ku-education ekufundiseni abantwana, abanye njalo bekuma-clinics beselapha ababe belimele, abanye beyibo ababe dinga impahla zokuthi abantu bavunule kumbe bagqoke kumbe basebenze.
Kulabanye abathi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe. Omunye wabo ngumnumzana Charles Nyoni owasebenza kunhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square eyayikhokhelwa ngowanyamalalayo u-Itai Tsamara, uthi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe.
So nxa amabutho eZimbabwe esibonakala esingenela indaba zepolitiki, sibona bekungamelanga bakwenze lokho, into edalisayo kakhulu njalo ebuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi thina ababe belwela amalungelo kaZulu njalo ababe befuna ukuthi ilizwe lethu libe likhululekile.
Noba kunjalo, banengi abadinga imisebenzi minyaka yonke kubutho leZimbabwe.
Yabo ke siyabonga ke mlondolozi. Ugwalo olujulileyo olwethulwe ngabaqhuba ucwaningo abe-Afrobarometer luveza ukuba abatsha abasemazweni atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika kabasuthiseki ngokwenziwa ngabohulumente. Bathi kungcono ibutho lingenele kuphela uma kulo hulumente kantando kayiphikiswa, kodwa abadala kulalabo kabafuni lokho. Ucwaningo lolu olwenziwe okwesikhathi eside okubuzwe khona abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu i-54,000 luveza njalo ukuba abatsha baqakathekisa ukuba bethole imisebenzi okwedlula ukuphatheka kwezombusazwe. luveza njalo ukuba kabathembi ukuthi uhulumende bengalungisa inhlupho zabo ezigoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Ucwaningo lolu lwethulwe ngesikhathi eZimbabwe linanza usuku lweDefence Forces Day kulabaningi abathi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe elizweni. Ukuhlaziya lolu daba uThabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela izombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leFreedom Alliance.
Kuliqiniso ukuthi khona lokho kutshiwo yi-Afro Barometer. Vele abatsha abakuthakazeleli ukubuswa okwenziwayo e-Afrika. Phose wonke nje amazwe e-Afrika abatsha abakuthakazeleli. Yikho uthola ukuthi amabandla aphikisayo amaningi ajayele ukuthi khona kwande abantu abatsha. Kuthi abantu abadala basale bekuwona lawa abusa kabi. Ngoba bona kuyikuthi kungenzeka ukuthi kungaba yikuthi bakujwayela vele. Ngesikhathi izone ezinjengezikhathi ze-colonization, izikhathi zabo-Smith ukuthi baphile ngendlela eyokungcindezelwa yona le. Abatsha hayi vele kabahambisani la.
Ucwaningo lolu luveza njalo ukuthi abatsha emazweni amaningi e-Afrika abangeni kakhulu kundaba zokuvota kumbe ezombusazwe. Lokhu likubona kunjani eZimbabwe?
Ye, abatsha bathi benjalo ukuthi kube yingxenye yabo abaphatheka entweni zokuvota ezomba ngaze kabangeni vele kuzo. Okuningi kakhulu babanyampiswa ludlame oluyabe lukhona, ukutshaya kwabantu, ukubulawa kwabantu, into ezifana lazo nalezo.
Umbiko lo uveza njalo ukuthi abatsha baqakathekisa kakhulu indaba zokuswelakala kwemisebenzi kanye lezomnotho ukwedlula indlela uhulumende aphatha ngayo umbuso kumbe ezo umbusazwe. Lokhu likubona kusenzakala lakho eZimbabwe na?
Iye, kuyenzakala eZimbabwe kakhulu ukuthi abatsha bagcine bengathi bakhangele kakhulu ngokwemisebenzi leminotho. Yiku uthola ukuthi abatsha bagcina sebesenza even izinto abangakholelwa kizo. Kufana leZimbabwe nxa uthola omutsha kuthiwa usekela ibandla elezani, kusuke kwesikhathi sokuyindlela yokuthi ufuna ukuthi aphile.
Lo umnumzana Nhlanhla Ncube olandela izombusazwe njalo engunobhala jikelele we-Freedom Alliance obexoxa ecingweni lo Thabo kaNcube owe-Studio 7 ese-South Africa. Umhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende abakumazwe akumanyano we-SADC usungulwe lamhla eHarare lapho kucutshungulwe inhlelo zokuphathisana ekuthuthukiseni ezomnotho, ezomvikela kanye lokudinga amaqhinga okuxazulula ingxaki kulezi nhlelo. Le ngeminye imihlangano eyandulela we-SADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo elizweni lapho eZimbabwe elikhangelelwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo walumanyano. Uhulumende uthi selungiselele umhlangano we-SADC lo njalo yathokoza ngoba kulokuthula elizweni lanxa abamabandla aphikisayo labezombusazwe besithi bahlukuluzwa njalo bayabotshwa mahlayana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies.
Okokuqala, kumele abantu sinanzelele ukuthi kulezinto esingafisa ukuzitshintsha zenze ngendlela esifina ngayo kodwa singeke saziguqula singaze sifise kanjani. Akuqali ukuthi kube le-SADC Summit. Imihlangano ye-SADC yavele yasungulwa ngama-frontline states kudala ngo-1980. And iZimbabwe, eleZimbabwe lavela laba yilo lwamanye amazwe athatha ubukhokheli ekudingideni udaba lokubumba ukuthi inhlanganiso ye-SADC. Njalo i-SADC ma isenzakala iba le mihlangano, kungakabi le mihlangano wabakhokheli ama-heads of state, kule mihlangano eminingi eyandulela leyo mhlangano omkhulu. So ke kwenziwa into evele ijwayele ukwenziwa. Akumangalisi ukuthi ngoba lo nyaka sokuseZimbabwe yokungamelanga ukuthi ise Council of Ministers ihlangane. Kule minyaka engu-44 kusenzakala imihlangano ye-SADC. Futhi iZimbabwe kayiqali ukuhosta umhlangano we-SADC Summit. So lezinto nje ezilula ezincane ezincane ezimele ukuthi sizikhumbuzane ukuthi akulanto egunye etshintshayo. Kanti njalo ukuthi amazwe lawa ahlangane kuqakathekile, vele akuqali ngabo futhi. E-West Africa kule mhlangano we-ECOWAS bayahlangana, e-East Africa kule mhlangano wabo labo khona ngale bayahlangana, e-Europe i-EU ibihlangene emalangeni adlulileyo bebele mhlangano yabo bayahlangana. So akusulanto erongo kumbe embi ngokuthi amazwe angasemzansi kwe-Afrika ahlangane. Kumele amazwe ahlangane baxoxisane indaba izinto ezibahluphayo emazweni asemhlubulweni munye, ngoba silezinto ezisihlupha okufananayo ezinjenge-climate, ukuguquka komkhathi enjenge-climate change. So kuqakathekile kakhulu ukuthi sihlangane sibe sikhulumisane la ngendaba zokuthengiselana, ama-trade agreements, lento ezinjengazina lezo. Unless nxa umuntu engakwanga understand i-politics le-international diplomacy ukuthi kusetshenzelwana njani, amazwe adlelana njani.
Lo ngumnumzana Ankleston Sibanda, ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ele Iran lithi lizahlasela ele Israel, loba licelwa ngamazwe agoqela ele Germany, iBritane lele France ukuba lingaphindiseli kulandela ukubulawa komkhokheli weHamas ngele Israel kuleli lizwe. Kulelo lizwe lokho kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abeAssociated Press babika ukuba abalondoloza inyamazana zasendle bathi sokusele indlovu ezilempondo ezinkulu ezilithumi kuphela esihonqweni seAmboseli National Park kwele Kenya ezilakho ukubulawa ngabadinga impondo zendlovu ngokungekho emthethweni. Bathi indlovu lezi zizaphela zingangena kwele Tanzania lapho kuvunyelwa khona ukuba zibulawe ngabazingeli. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, ozancintisa kukhetho lukamongameli weMelika emele ibandla lamaDemocrats unkosikazi Kamala Harris nomsekeli wakhe umnumzana Tim Walz baza kwenza imihlangano yokudinga usekelo esigabeni seWisconsin lase Detroit lamhla. Ozamela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump nomsekeli wakhe umnumzana James David Vance bona baza khankasa eNorth Carolina laseMichigan. Umnumzana Trump ukhangelelwe ukuqhubeka echothoza unkosikazi Harris lebandla lakhe sithi bavumela abantu abangalamaphepha ukuza eMelika mahlayana, khona athi uza kuvala enganqoba kulolu khetho ngolwezi. Unkosikazi Harris laye ukhangelelwe ukuchothoza umnumzana Trump yena athi kamelanga avunyelwe ukubuyela embusweni ngoba enguntando kayiphikiswa ongahloniphi amalungelo abesifazane. Untungameli inkwamo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe elandela imikhankaso yeMelika umnumzana efidlela Ncube ngalolu daba.
Akukacaci kahle ukuthi lolu khetho luzahamba ngayiphi indlela nxa sikhangela amapholi aseduze-duze. Kakukabi khona esingathi hayi lo sekuphelile, lwana akasekho lo, nguyo sephume phambili. Kusesemasinyane ngokuba okhethweni emkhankasweni yezepolitiki iviki elilodwa, amaviki amabili, amaviki amathathu, kude kakhulu, kusengatshintsha izinto eziningi. Omunye agqibeleka angabe savuka, omunye njalo aphumelele. Singakhumbula sibuyele emuva laphana uTrump loHillary Clinton. UTrump wavuka nje ngenxa yento eyodwa eyabikwa ngoHillary Clinton, kwamenza waphela. Ngakho-ke kusesekude, kodwa siyabona-ke ukuthi basadonsisana khona laphana. Kanti-ke njalo ukhetho lweMelika aluphumi ngokuthi bavote njani abantu ngobuningi, luya ngokuthi lesi state kuvotwe njani, kulesiya state kuvotwe njani. Ama-battleground states semalutshwane nxa uqathanisa lakudala. Ngakho-ke sisezabona, silandelele, sibone ukuthi kulezo ndawo kuzahamba njani ngokuya kwesikhathi.
Ikuphi Ncube obona kuzafuqa abantu kulolu khetho ukuthi bavote ngandlela thize?
Lanxa zizinengizinto ezithinta abantu beMelika ezimbalwa nje izo ayezihlukanisa kakhulu abantu ngokwembono ngakho ke izwe ezizakwenza ukuthi omunye awine omunye alahlekelwe lithuba lokuwina elokuqala udaba ngolokuthi omama babelilungelo lokuthi basengakhipha izisu kumbe benze lokho abakuthandayo ngesikhathi abathanda ngaso ngendlela eyabise umthetho uhambisana lakho. Okwesibili kungena kwabantu ngokungekho emthethweni kakhulu bevele ezansi yeMelika ngale ngeborder yeMexico. Okwesithathu isimo somnotho ukuthi kambe abantu bazibona bengcono kusiya phambili ngaphansi kwalo kumbe kwaloya. Okwesine ludaba lweclimate change lokuthi luthinta njani ezembiwayo ikakhulu ukuthi alulimazi yini ezomnotho nxa uzama ukulungisa iclimate change. Lezo zinto ziqakatheke kakhulu ebantwini beMelika lanxa zikhona ezinye kodwa lezo yizwe ezihamba phambili kakhulu.
Ubona abasakhulayo abaningi bevotela bani kulolu khetho?
Nxa sikhangela amapholi sinanzelela ukuthi abatsha bahamba kakhulu lo Harris ngakho ke nxa bengasukuma ngobunengi bangasali ku-social media base ngiyampha ithuba elihle kakhulu lokuphumelela kodwa bangahlala hayi ukusengalimala kakhulu lokho abakuthandayo. Okunye futhi esikunanzelela ukuthi abatsha bakhuthelele kakhulu amalungelo abomama labatsha bakhuthelele kakhulu indaba ze-climate change bakhuthelele kakhulu futhi ukuvikela lamalungelo alabo abavela ngaphandle kwelizwe ngakho ke bangasukuma babe bezahamba kakhulu labambona ekhuthalele lezo zinto. Kodwa kabatsha bathanda ukuthi babe ngamavila ekuvoteni singazinjalo ukuthi bazasukuma ngobunenge kodwa kubonakala bazasukuma abantu abaningi beMelika besiyavota kulolu khetho njengenjwayelo.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazo enjalo elandela imikhankaso yokhetho lweMelika ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Abatsha eZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ibutho elingenela ngayo kwezombusazwe ikakhulu ekwethuseleni abasekela amabandla aphikisayo ukusukela ibandla elibusayo lokwephula ilungelo loluntu. Kodwa abebutho bathi balandela isisekelo sombuso selizwe kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abanengi bathi ibutho leZimbabwe kalisetshenziswa ukuvikela ilizwe kuphela kodwa lingenela kwezombusazwe lokubethusela ikakhulu ngesikhathi befuna ukutshengisela lokukhuluma abakufunayo. Bathi selokho ilizwe lathola uzibuse kwakumele kube lendlela ezibalulekileyo zokuba ibutho lingangeneli kwezombusazwe. Bathi loba nje isisekelo sombuso welizwe sikubeka kucace ukuba abebutho akumelanga bangenele kwezombusazwe lokhu ayisikho okwenzakalayo eZimbabwe. Umkhokeli webutho leZimbabwe uLieutenant General Anselm Sanyathwe usanda kutshela izakhamuzi enyanga ukuba wonke umuntu kumele asekele ibandla leZANU-PF. Wagcizelela isithi ibutho lizabamba ngamandla abantu eZimbabwe ukuba bavotele iZANU-PF. Abajabathi okwethulwe nguSanyathwe ukugenqulwa kwayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017 lokunye kuveza ukuba ibutho liyingxenye yebandla leZANU-PF. Osakhulayo uzikhethele Dube uthi kunzima ukuba aqhube umsebenzi webandla lakhe eleCitizens Coalition for Change ngoba wesaba ukukhahlanyezwa ngabakuhlangothi lebutho lwabasebenza insitha lokwenzakala eZimbabwe olwe-intelligence unit.
Amasosha akumelanga ukuthi aphathe kehlele zezompangazwe ngoba umlando wabo ngokuthi basiprotekte njengelizwe lonke hayi khona ukuthi baphatheke kwezompangazwe. Nxa sebephatheka kwezompangazwe kusuka kube nzima ukuthi ngubani lobani ofuna ukuphatheka kwezompangazwe njengoba i-constitution isitsho ukuthi sonke silema freedom of choices ukuthi ungachose ungaba le choice ukuthi you assemble laba lalabana kwezompangazwe.
Ibutho liyakuphika ukuba lingenela kwezombusazwe eZimbabwe. Imizamo yokuthola icele labakubutho yehlule ngoba bebengasabeli ingcingo ze-Studio 7. Abakubandla leZANU-PF bathi ibutho leZimbabwe likhululekile. Osakhulayo okubandlaleli uThethi Ncube uthi bathakazelela okwenziwa libutho eZimbabwe.
Ungakhangela izwekazi leZimbabwe, izwekazi elilokuthula, izwekazi elilestability, izwekazi ongeke wazwa izinto zobudlwangudlwangu nje ezifana labo terrorism, into zobudlwangudlwangu ezifana lama rebel, into zobudlwangudlwangu ezifana labo gun violence landline, konke khonoko akuzenzi kwenziwa ukuthi silamabutho ethu asebenza ebusuku lemini ukuthi iZimbabwe ibe lokuthula konke khonoko elakho nami.
Kodwa ingcwethi kwezombusazo ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi ukuzima ukwehlukanisa ibutho leZimbabwe lebandla leZANU-PF
labangani. So ikho indlela kwabunjwa ngayo iZANU leZaphu amasotsha abo la ukuthiwa iZethi esiyibiza ukuthi sithiwa iZimbabwe Defence Forces. So kathesi thesi sithethe uzibuse abadala labo babe retire ku-army bejoyine bebuyele ephathini yabo. Kwakungani nje kuba yi-transition yokuthi umuntu uma usuqede u-army eqhubekele usesikhundleni esiphezulu ku-government noma parastatals. Yindlela amasotsha abambe ngayo i-political economy eZimbabwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebhethi likaZulu uyakusekela lokhu esithi ibutho lephula ilungelo loluntu ngoba labulala abantu abayisithupha kusanda ukuqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2018 lokunye.
Ibutho leli esilalo ayisilo ibutho esilikhangelele especially njengabantu balomkhono welizwe. Besikhangelele ibutho eliqakathekisa ilungelo loluntu.
Ikomishini eyayihlolisisa ukubulawa kwabantu laba ngomnyaka ka-2018 eHalima Mohlanti Commission yakubeka sobala ukuba ibutho labulala abantu mahlayana. Ukuthi njalo, enye ikomishini eyayikhokela ligqwetha umnumzana Simplicius Jihambakwe eyayihlolisisa umbhuqazi wegugrawundi okwabulawa abantu emathebeleni lenkabazwe yi-5 Brigade abafika inkulungwane ezimbili 20,000 kukhanya yethulele uhulumende okwesabekayo okwenzakala ezabelweni lezi ezaziphansi kwebandla leZaphu. Inhlolisiso kaJihambakwe labanye bakhe eyenziwa ngama-1980s lokhu ingakavezelwa uZulu. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga ke mlondolozi. Kusenjalo abatsha beZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ibutho elingenela ngayo kwezombusazwe ikakhulu ekwethuleni hayi uxolo. Siyakolunye njalo udaba kwezomnotho sixoxa lomnumzana Angleston Sibanda umqondisi weGreen Africa Technologies ngokuzatholwa ngabantu ngesikhathi somhlangano weSADC Summit ozaxhutshwa eZimbabwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Nxa kusonke isikhathi kusiba labantu izethekele ezizayo ezizweni kuba khona lama-economic returns, angithi bayabhukha amahotela babhadale. So okokuqala yikho sikhangelele khona ukuthi ama-economic returns akhona. Kanti njalo khona nje ingxoxiswano ebakhona under iSADC Summit liyana ijonge ukuthi kukhethe into esi-distability kumhlango kumhlubulo wethu wenyakatho. Leyo stability yi-conducive environment efunakalayo for economic development.
Kodwa nxa sikhangeleke siyabona kulabanye abathi vela kulathuto zaphuma lapha, lokhu ngokwabantu nje bahlangana besenza-ke into zabo, bona balandaba lakho lokho ungathi ngabantu abanje.
Kuya ngokuthi wena usilisa kangakanani injongo yeSADC region lokuthi wena vele u-under usilisa njani i-politics zakhona. Engikwaziyo ukuthi le SADC kuza kuqala ukukhula ucoxiswana ngendaba ze-climate change, ukuguquka komumo womkhathi okuyindaba ezihluphayo ezisegudwini. So yi-platform eqakatheke kakhulu ukuthi kukhulunyiswane, kuphinde kukhulunyiswane langendaba ukuthula. Kubonakale kusuku konke kwaba le MP eMozambique eCabo Delgado lento ezinjengazana lezo nje, ukuthi nje abantu amaZimbabwe sijayele ukuthi sifuse ukuthi nxa kusibale lento ezinje sikhulume ngeZimbabwe, siqala ukukhuluma ukuthi hey kulabantu ababotshiweyo, kulama human rights defenders. Nxa kungasakhulunywa ngakho lokho sesibona ngakuncedi.
Ye, kodwa nxa sikhangele zomnotho sibili, baba Sibanda, asithi Sibanda khonapho sibili wena ngenkampani yakho ubona zani kukhona yini ongalenza lithi qhi kancane nje ukuthi lezuze ezikhwameni la?
Hayi, yona phela kayenzelwanga ukuthi abantu bazuze ezikhwameni khonapho, kodwa kuyenzelwe ukuthi kudiscusswe, kuvunyelwane, kukhulunywe ngama-policies awe-regional integration le-trade. Kulama-trade agreements asayinwayo, la ma-protocol asayinwayo awe-SADC ayenza ukuthi nxa mina ngithengiselana lele-Zambia kumbe ngithengiselana lele-Congo ngithole ama-preference. So kukhona, akufanani abantu ukuthi sikhangelele ukuthi ngiyathi bese ngithola inzuzo nje ukuthi ngithengise amatamatisi amathengwe khonapho. Kulezo sivumelwano ezikhona under SADC protocol ezenza ezincedayo kakhulu nxa uthengisa impahla zakho uzikhiphela kwamanye amazwe akusemhlubulweni wona lowo.
Kungasikhangela phela ama-protocol amaningi abanjba abantu abalutshwane phela sibani ngabamba umuntu wonke. So ngibano esithi ngazuza khona
into ezinjalo asizinto zikaZulu, izinto ezithinta amabhizinisi athuthukileyo. Kanti lawo mabhizinisi athuthukileyo nxa engayenza ibhizinisi yawo athengise, labo-ke abantu makhaza bayathola. So akusonto zikazulu okufana nokuthi kuthiwe songumkambo wonke umuntu buzeni la makhombi khonapho la ma-wonder feet. Hhayi, kufuna abantu abayenza ibhizinisi e-structured, ibhizinisi enkulu ezekwanisa uku-exporta. So ama-returns kubantu makhaza tholakale ukuthini lawo mabhizinisi nxa esethengisile akhula bese kuqhatshwa kwabantu bese kutholakala imisebenzi.
Lo ngumnumzana Angleston Sibanda, umqondisi weGreen Africa Technologies, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
O president lo nombuso wakhe wawungabakhalisisa ingqondo zabo zinenhliziyo embi, zimbi kakhulu inhliziyo zabo. Khona manje ezibhedlela akuna mithi, akuna mshini yokusebenza, akuna ma-ambulance nemakhaya amakliniki abolile, akana mithi, akana mshini yokusebenza, akuna ma-ambulance emakliniki. So uzibuzo khona lapho ukuthi bona kungani abahamba bathengana nemibhobho, amaflamashini, iy'moto zamaphoyisa ziyagcwalisa iy'moto zamasosha, kanti kusiza ngani khona lokhu abakuthengayo? Ngoba akusiyona into ephila ngabantu leyo, le ngeyokuvukela ilizwe, kodwa into zakhona zibuye futhi zilwe nabahlali bendawo, kushaywe abahlali bendawo, ku-abhyuzwe abahlali bendawo, kwenzakale yonke inyakanyaka. Thina asifuni lokho, asiwufuni umbuso njalo. Angeke sikhuthale sithi ngoba kuthiwa sokuthengela ukuze amasa deke sadeke isiza ngani, ngoba ayisizi ngalutho na isadeke yakhona, kufana nje njengoba isadeke.
Sanibonani emsakazweni, umsakazo osiza, umsakazo onika abantu ithuba lokuthi baphefumule ngenhlungu abalazo ngaphakathi abantu. Ngiphezu kwalolu daba lwe-independence kuthiwa i-independence, lalokho kuthiwa i-Heroes Day, mina owami umbono lo wami umcabango yikuthi amaqhawe angempela awekho e-Heroes Day. Amaqhawe angempela ayabaleka semagangeni asemazweni angaphandle, ebaleke lo nzondo yangu osomathuba abathatha ngenkani. Ivoti ayisabalwa, okuyinto yayifanele ukuthi ngabe kuthiwa yiyo esebenzayo eZimbabwe, leyo kuthiwa yiZimbabwe. Namhlanje ukuvota sokuyikudlala nje, sokuyihlaya. Loba uvotile loba uvotanga kuyazifanela, ngoba vele bayazithathela baziningi onzondo yangu. Abasenandaba lokuthi abantu bezwa njani bathini. Abantu basikatadi bagcwele wonke umhlaba, cabanga ukuthi siyakujabulela ukuba ngaphandle kwezwe lakithi.
Ye amajono Studio 7, indaba yami imikanje emlandweni. Siyazi ukuthi ilizwe lalwelwa yizipra not iZANU-PF, izipra eyayisilwa lombuso kaSmith. So umbuso kaSmith lempi yezipra yaphela ngo-1979. Then from 1980 kwaqala iZimbabwe yaba yiZimbabwe from uRhodesia. Then iZipra neZANU-PF umlando wakhona kade uhlangana kuphi ekuthenini kuze ku-end uphe iZANU-PF isiyiyona ehalwelizwe kungase iZipra? Ngoba i-UNITA code yaba ngo-1987 if I'm not mistaken. So iZANU-PF yayililwele kuphi izwe, yayililwe lobani, yayililwa kuphi, ililwa lobani ilizwe lelo? Because emlandweni izipha yona eyalwelizwe, njengoba nje namhlanje siseZimbabwe le abathi free, thina esingakwaziyo sizwa ngabo bona bethi free bayilwela.
Yebo ke sibonge abalaleli be Studio 7 abebesipha imbono yabo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje lingakhohlwa ku Live Talk lapho siyabe sixoxa kuhlelo lwabasakhulayo nge Defense Forces Day. Olivalelisayo ngosithandekile mhlanga.